Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Ngibonge utshanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 19 Mpalakazi 2023 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CCC umnumzana Gift Ostalo sesiziva ungena kukhetho lwe-by election ephansi kwebandla le-CCC kungakhathalekile lokuthi abanye bakhe abaxotshwayo bavinjwa kuncintisa ngokufanayo.
Ngabo bantu nxa kuyukuthi ngiqinise ukuthi bangenise amaphepha ku-nomination court besebenzise i-TPC kuyabe kusitsho ukuthi bathela amanzi emhlane wedada.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usehlise imbadalo ye-passport esizabhadalwa kuqala ngomnyaka ozayo.
Okokuqala kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi ibhajethi nxa esethulwa ngumgcinisikhwama welizwe iyabe ingayisikho ukuthi yikho osokuyikho.
Umphathintambo wezomvikela wele Melika umnumzana Lloyd Austin ube lomhlangano leziphathamandla zakwele Israel kumizamo yokwekethisa impi yele Israel lamabutho eHamas. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalo sesiziva ungene kukhetho lwe-by election ephansi kwebandla le-CCC kungakhathalekile lokuthi abanye bakhe abaxotshwayo bavinjwa ukuncintisa ngokufanayo. Usiziba ubecatshangelwa ukuthi uzaphanyeka amaphepha akhe edale le-nomination court izolo elilunga elizimeleyo ukwenqabela ukuxotshwa njalo edale njengalokho kwenziwa amanye amalunga ibandla lakhe ancintisa emele ibandla wona exotshwe edale lephalamende. Idale le-nomination court izolo lamukele amaphepha abazancintisa ephelandaba Chabalala, Mkoba North, Chegutu West, Zwimba East, Seke le-Koromonzi South kukhetho luzaqutshwa mhlazi ku-3 ngenyanga kaNhlolanja ngomnyaka ozayo. Sixoxele igqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu onguye oxotshe amalunga ebandla le-CCC esithi nguye unobhala jikelele umnumzana Ngqobani Sithole ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Misa Galaphathi uChamisa umongameli we-TPC interim secretary general we-TPC yona leyo nguChabangu. Laba kunabantu abaxotshwayo yi-TPC owathiwa kasoma members ngoba basebesenza into ezingavunyelwa yi-TPC. Ngabo bantu nxa kuyukuthi ngiqinise ukuthi bangenise amaphepha ku-nomination court besebenzisa i-TPC kuyabe kusitsho ukuthi bathela amanzi emhlane wedada. Akula nto ezabanceda ukufunda kufundwa kanye ngalabana abanye abokuqala bethuleka khonokho abasebekuzama lokhu kwesibili then kuyabe kusitsho ukuthi abafundi.
Manje siyabona ukubana kungani kuloku ungavumelani ukubana umnumzana Chabangu usecretary general lithini ngakho?
Right, emaphepheni omthetho esithi khona ngama-affidavit ubabuchamisa kakakutsho khonoko engikwaziyo ukuthi sekulama-cases afika about 22 if I'm not mistaken afayelwa nje ngamalunga nje ababe ngamalunga bethi ngokuchiyana kwabo. Umongameli we-TPC kakakutsho khonoko ngoba kakafayeli i-affidavit esitsho njalo. Into ezikhulunywayo nje into lezana ezikhulunywa nje esithi ngebalelo ingane liyadelela kodwa ngingatsho khonoko ukuthi i-beer will talk ayisonto esingathi siyilandelele kakhulu unless and until yena ubaba umongameli change champion e-TPC sitsho njalo ukuthi hhayi emaphepheni nokayimazi then we'll take that serious.
Manje njengoba umnumzana Gift Ostalo sesiziva yena engene kukhetho lolu engowe-CCC lizathatha nyathelo bani?
Makuwukuthi limpoto lonelo ukuthi kwenzakale into enjalo siyasakwenza lokho hayi ngamanzi amancane sizahamba enkantolo nasibelieve ukuthi into lezi zenziwa ngomthetho sahamba enkantolo sifike enkantolo sisiyitele inkantolo ukuthi hayi okwayizolo sokuphinde kwenzakala namhlanje kakubanje ngendlela okubanje ngayo izolo.
Bona umnumzana Chamisa lo mnumzana Sengezo Chabangu bayakhulumisana yini ngodaba lonalona?
I've got no reason to doubt ukuthi bangabe bekhulumisana ngoba abakaze batshengisele ukungakhulumisani. You know, iparty inkulu singacabanga ukuthi abantu abakhulumisani kumbe bayakhulumisana kodwa sibona izenzo nje kuvunyelwana ukuthi hayi into le kayibanjwe ngendlela enje. Ingabanjwa ngendlela enjalo ubone omunye wakho engakhononi kumbe engakubizi ngelinye igama bengisetsho ukuthi likwenza loni.
Kodwa nxa kuyikuthi ubengakhononi ubengasozavumele ukuthi kube lamalunga amabili ancintisa isigaba esisodwa. Siyabona nangu umnumzana Siziba uyincintisana lomunye futhi umnumzana Thembo kuthi ukuthi akula kuzwana phela la
okumqoka nje ukuthi epartini yona liyana xa ukukhangele njalo ngendlela mina kubeka ngayo eqalisa yonke le into ngumhlambi kazelusile lo lalo uyenza akufunayo ngesikhathi sakhe. Yikho-ke umnumzana uChabangu as the interim secretary general esithi no iphathi kayibanjwe ngendlela etshintshileyo. Ungabe uyakhangela laku-x eyayikuthiwa yi-twitter naleyo uzathola ukuthi even ama-members athethisa ama-leaders ngumhlambi kazelusile nje ngokunye nje la okuyinto ngeke ukubambe ukuqalisele lapho siyale. So i-indiscipline within the party yona ngokwayo esingasela ideology according to ubaba uChabangu says ukuthi no iparty leyo kumele siyincedise ibuyele eyilokho kwakufanele ibe yinkokhona.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu onguye oqothe amalunga ebandla le-CCC esithi nguye unobhala jikelele webandla le-CCC. Imizamo yokukhuluma lomnumzana Siziba yehlule. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usehlise imbadalo yepassport esizamele ibhadalwe kusukela ngozibandlela waphinda wehlisa leminye imithelo ayethule kumaviki amabili adluleyo. Uncube wazise lokhu ngolwesihlanu edalela ephalamende wathi imali esizahlawulwa nxa ufuna ipassport isiza kuba $150 hathi US$200 ayethe yiyo esizabhadalwa. Uphinde wehlisa imbadalo yentuba zemigwaqo ama toll gates kumali ayikhulumile engamadola amane ngemota inye wathi sokuzabhadalwa amadola amathathu ngamota inye. Abazabhadala umthelo wendlu ngabalezindlu ezibiza $250,000 kusiya phezulu hathi $100,000 njengalokhu ayekukhulumile. Siqoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda saqala ngokumbuza ukuthi ubona kungaba kuyini ukubangele ukuthi uncube aguqule imali le.
Okokuqala kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi ibhajethi nxa esethulwa ngumgcini sikhwama welizwe iyabe ingayisikho ukuthi yikho osokuyikho, iyabe iyiproposal, yikho kuthiwa yi-propose budget. So uyabe ethula bese kuthi amalunga edalo lephalamende abe seyicubungula babe sebekhuluma lapho abakusolayo ikhandakhande ize igcineke isivunyelene. So ngicabanga ukuthi-ke usuki bawukhulumile bakhalakhala kwasekusesiswa okuyinto enhle ukuthi kunanzelelwe ukuthi abantu abalezinhle ezibeni value engako ezine-value engako ngabantu esibathi ngabacebileyo abanothileyo. So-ke ngesenzela ibhajethi leyi isithelisa abanothileyo ukuze kuncediswe abayanga kuyinto kulinyathela elihle kakhulu. Kodwa laphana kade sethala athi abemali yobushini esasivele kade ngabhadala intelo ivinda kudala ngoba kwakuthiwa fika ibracket yabantu ukuthi ngabantu abangabayanga vele passport ivele ikade idula ilapho ekhona kodwa ngenxa yokuthi iZimbabwe iyenze idinga ama services lokuphintiswa lephephana ka passport kwamanye amazwe kunzima ukuthi yeshe kakhulu kodwa ngithemba ukuthi ngenyanga yeminye iminyaka izame yeshe passport ngoba ililungelo incwadi emele wonke umuntu abe nayo noma kuvathiwa kumbe abantu babhadale ama $5 i-passport kumele ibe njalo kodwa izizwe lethu kwabanye lisike ukuthi lenze njalo.
Ye, siyabona ukubana okwenzakele khona ukuthi uyayihlise ama-taxes kumbe imithelo le kade ethe yona izabhadalwa kungani kuyamukelwe ngabanye kodwa abanye belokhu besithi hayi imali le iphezulu njalo ikwehluleka kukamphathi ntambo wena ubona ungani uyehluleka yini
indaba yezomnotho weZimbabwe iyinsindaba phendule insumansumane eyokuthi sikakhangelele kakhulu ukuthi umnumzana oncuke alungisise inhlanhlanga lengxabangxoza ezindala kakhulu ezahlukiselwa ngo-1991 ukuphambaniseka komnokwezomnotho welizwe kwaqala kudala khonale amazwe amabhenki la amazwe angasentshonalanga besinika into okuthiwa ngama-structural adjustment program owabuya khona isigumula sokuthiwa yi-SR. So into umkhonomo wethu wazongezeleleka ngendaba yokuthi sesithethe amaplazi saba ngaphansi kwezithetho zomnotho. So asonto umnumzana umthuli ncube angavuka emelise ukuyisolva ngoba kunje kube umkhonomi owokuthi only izintathu kuthena abantu abaningi abangu-92 ekhulwini abaningi baba ngabantu abangasebenziyo kutho ukuthi abantu bona labo kabatheli mthelo. Abantu abangu-92% yabantu abangabhadali ama-tax kodwa bekhangelele ukuthi balatshwe ezibhedlela. So kuthi 8% ebhadala imithelo yiyo enakekela i-92%. So kunzima lawo noma ngubani angaba ngu-Minister of Finance ukuthi abambe isikhwama selizwe achazulule indlela le ngendlela ekhona. So mina ngithi ngomumo kuphinde ukuthi kunjalo kube nezithetho zemotho singa-updata kuze kubuswe ukuthi zikhona kumbe kazikho kodwa kwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi
Hello ke ngumnumzana Anglestone Sibanda ocubungula ezombusazwe. Ubuyaqhubeka ubusela bezifuyo ezansi emandebeleni lapho amasela asentshontsha lenkomo ezihlaselwe indlala ezibhoda zidinga amadlelo aluhlaza. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Abogatsha lwezokulima lwe-Agritech ezansi emandebeleni bathi sekufe inkomo ezedlula inkulungwane ezine 4113 esabelweni sezansi emandebeleni kude enyakatho yalesi sigaba kubikwa sekufe indlovu ezilikhulu ngenxa yendlala. Umnumzana Colin Ngwenya isakhamuzi eMatobo. UNgwenya uthi lanxa izulu seliqalile ukuna akusoze kwanceda izifuyo ikakhulu inkomo kwisigatshana esizayo.
Izulu leli elithe farafara alikafaki ithemba elitheni ebantwini lokuthi kumbe sesingathi thina hayi selinile sithole nzima izifuyo asikafiki esimeni sokuthi sithi izifuyo sezisindile. Izifuyo zisebunzimeni ziyafa, indlala ekhona asiyondlala encane, ziyakufa izifuyo, ziswele amanzi, ziswele amadlelo.
Ngalokho uthi inkomo sezisabalala endawo yonke zidinga kokudla okudala ukuthi zitshontshwe.
Leli elizwi lelithe farafara ngala malanga adlulileyo kwezinye indawo lingani lingafefezi belidala umonakalo omkhulu ngoba lapho elabe lifefeze khona kuyabe kungathi kuyahluma izifuyo ke seziyohamba ziphembela lolo hlungu zihambe zigcwala iganga lonke kuthi khonokho okusilileyo kuze kusilahlekela singasakutholi ngoba ke lawo amasela ebesethola-ke intshungutshu yokuthi abekwazi ukuthi izifuyo ezibuya lapha isizo zakwendaweni esiduze zibe sebezitshontsha. Konke lokho kudalwa isimo sendlala, isimo somkhathi esingamanga kuhle.
Lamazwi asekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oemawane eGwanda South othi izifuyo zinyamalala ngobunengi ngale khathi sendlala.
Izifuyo ziyatshontshwa ngapha ziyafa, eyi akula nto enhle kakhulu. Abantu baluze kakhulu ngoba abafuyi lo nyaka hhayi basele hhayi bebambe izandla. Ukufa zilamanzi okunatha, ziyahamba zisiya katshana ziyatshontshwa, zikathi ziyahamba-hamba zidinga ukudla batshontsha tshontsha futhi ezinyathola zihlinziwe. Sokuphezu kwamandla abantu lo.
Umnumzana Victor Spanda owenhlanganiso evikelwa ukutshontshwa kwezifuyo eGwanda Anti-Stock Theft Association udokubunjwa kwalenhlanganiso sowehlise inani lenkomo ezitshontshwayo.
Hayi, amasela lokhu eqhubeka ekhona. Into esiyenzakala kathesi ukuthi sekulalabo abagamulayo bethole sekuyisithebo, kodwa singeza ke sithi ubusela sebuphelile. Akusafani laleyana indlela ukuthi babehamba beziqhuba nje amarola ayehlala egcwele, kodwa ngathi kwehlile. Sekukhonanyana khonokhu nje lalabo abatshontsha izimbuzi.
Umnumzana Cuthbert Mkhwebo oematobo olilunga lehawu lezifuyo uthi izifuyo zibhekane lendlala embi.
Iproblem esesilayo yi-drought. Izifuyo ziyasokola kakhulu. Amanzi, ukudla kuyashoda kakhulu ezifuyweni. Yiyo i-challenge esinayo ukuthi ma singathola mpela usizo lwamadamu ukuthi amadamu avuselelwe agujwe kube le ndlela eyokuthi izifuyo zithole amanzi. Amadonki, imbuzi, inkomo kuyasokola kakhulu.
Ngalesi sikhathi sendlala izifuyo kanye lenyamazana zendle zivame ukuhamba imango emide zidinga amadlelo kanye namanzi. Uzulu ukhuthazwa ukuba athengele izifuyo isikuba ukuze zisile endlaleni engezelelwe yikutshisa kwelanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda. Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Njani kuzo zonke indawo. Ngicela ama-3C lingakhalali bantu bakithi, lingakhalali, ukukhalala kubhadala ngalutho. Hlalani phakathi lapho ePhalamende lilungise kuningi osokumoshwe yila magovu eZANU-PF. Imithetho nayo ayisekho, ayisalandelwa. Bogawule bathi bona izinto zawusebenza ngemithetho, kodwa imithetho esetshenzelwa phana ePhalamende akuyona imithetho ngqo eyokulawula ilizwe, sokuyimithetho yabo. Konke lokhu kumele likulungise lina njengabantu abakuPhalamende. Lingakhalali, ukukhalala kusezingalutho, ngoba kusase kuningi okumele kwenziwe kulungisiwe njengoba libona ukuthi vele sokwamoshakala empeleni. So uma lingakhalala akunanto eliyenzileyo nani, kuzobe kuthi nje lingabantu si liyaziyeyisa, liyazihlekisa. Lwane nalobu kudlova lobu bezano lobo, noma li-3 noma li-4 ePhalamende, kodwa okusalayo 5 years coming kuzobe sokulotshintsho oluthile phakathi khona laphana, ngoba vele inhlupho ziningi njengoba sakhala ngamalungelo nangemithetho yamajaji lawa aseka-corrupted vele, kumele ukuthi axoshwe phakathi emapalamentini, nabo speaker labo vele ba-corrupted. So lwanalanokudlova lobu okwenzakalel epalamente nasezweni lakithi.
TJ7 siyabingelela. Livuka njani? Siyabonga kakhulu umthokazi omhle. Sibonge kakhulu umnyaka phelile ku-Studio 7 labasakazi bonke khona ngapha e-America, umsebenzi omuhle elisenzile wona umnyaka suphelile. Siyabonga kakhulu. Ma inkosi vuma, sithemba ukuthi masiphilile sizohlangana njalo umnyaka ozayo. Qhubeke ngokusebenzisana okuhle. Sibonge kakhulu abalaleli labahlaziyi bonke abezombusazo akade libaletha lapha, ikakhulu laba abazimeleyo abakhuluma iqiniso nothi imgurukudu yezanu le. Angifuna ukukhuluma amanga, ngithi khonanye ababonge le imgurukudu igenge yabo angikhenisibanda labanye bakhe bazazi ogawule labochumo. Sibonge kakhulu labalaleli bonke ukusebenzisana okuhle. Njalo siyafisa ukuthi khona bonke abasezindleleni abahambayo abayemakhaya kusukela koBotswana, South Africa, zonke indawo nje, themba ukuthi bazawala uhambo oluhle. Siyabonga, siwafisele ukuthi siwuhloniye omuhle. Njalo sithemba ukuthi umnyaka ozayo sohlangana singabaphilileyo uma inkosi ivuma, uma sengalapho kobulawayo iphumule emadonkini. Siyabonga.
Yeye ngiyalibingelela bonke bantu be-Studio 7 basakazi bethu abathandekayo. Hayi, mina nginombuzo nje omncane engifuna ukuthi nje nami ngibe nolwazi nakho lokho, ukuthi iqiniso ngempela ukuthi ilizwe ukuhlutshekwa kangaka kuyebonakala kubuya iy'khali eziningi ezingovola zey'khali ezingaka ekubeni nga kuzai imchine kubama damu ivala madamu iporela abantu imgodi kube namanzi clini makuzobuya into ephathelane nezikhalo ezingaziyo osetshenziswa ngubani abantu belambile ekubeni usilwa lobani abantu bekhangelele ukuthi bafuna intuduko ezweni kuyotholakala kubuya izikhalo ezimbi kangaka iqiniso ngempela kho entweni eyenzakalayo ngempela iqiniso
Studio 7 uJD lo okhulumayo hayi lapho ushabango vele usethathela ushamisa iqembu singayaphi siyenzeni uchabanga usemthathele uchamisa uchamisa hayi sekusela isithombe kuphela kwakuseko lapha yakhona awukwazi ukuthi ewakho umuzi ewuqede umuntu abesebuya engena phakathi kwalowo muzi exosha abantu abakho abaxoshe nje bonke abantu abakho uyasalethi ubaba ngowami kodwa abanakhe baxosha ayabe sethathele uyise umuzi so lapha onamehlo okubona akuseko triple c la useyithethe uchabanga yakhe
sanibonani balaleli nabalandeli be-studio 7 nabasakazi be-studio 7 umhlaba wonke jikelele ye ukhuluma lana lichagwane elikhulu esigabeni sakosuku kwelase-Plumtree uKhanyani Ncube ye bakithi nginesimanga mani ngale politiki yaseZimbabwe leyi angikwazi impela ukuthi ngabe kuqhubekani njalo kuyolamulani manje njengoba lo sengezo wakhona kuthiwa khona ukhipha abantu ababengakhethwanga ngokusemthethweni kodwa phela labathweni ubakhetha kusemthethweni abawini so okungakuthi vele kucacile ukuthi phela yena ubooster izanu usebenzela izanu so hayi uyalilimaza ilizwe uyalilimaza lo sengezo Chabango mani uyalilimaza impela njalo le mthetho yakhona isebenza isika eside neliyi-1 ayifani nelokuzena isika nxa zonke so hayi kunzima wakithi kunzima hayi angazi ukuthi ubani uyonqanda lo doti lowenzakalayo udoti phela lo hayi angibonge bakithi amen kuleyo ndawo
Studio 7 siyabonga kakhulu nge-strategy esasetshenziswa nguChamisa namhlanje sesiyakwazi ukuthi izanu kayikaze iwine nangagwa baya foster abakazi bewine kucacile umhlaba wonke uyabuka uyabona mnangagwa ukuthi ama true colors akhe athini njalo sesiyabona ama true colors ka Wishman Ncube kade simthemba kangaka emathebeleland tendai beat uThokozani Khuphe hawu saze sathiwa nguTshwangirai kade limhamba ngaphansi namhlanje ku clear namhlanje liswele ukuthi lizocatha kuphi kunini lokhe lisibisele emuva Themba kangaka Thokozani Khuphe Wishman Ncube emathebeleland sure hawubo
hello salibonani studio 7 lo okhulumayo lo Alani useBotswana eGaborone ayi bakithi asilanzeleleni uChamisa is out of order this ukuthula kwakhe lokhu waya kutshengisele vele ngu leader of opposition hayi mina vele sengisola la sesidla something kuba umnangagwa uChamisa sesidla something akutshengisi ukuthi vele is opposition leader uChamisa please
Studio 7 njani lapha Studio 7 ukhona lo muntu okhuluma sithi uChabango uright kunjani wayekade bengaform iparty labo Chabango noChabango ufuna iparty yamandebele kuphela wayebengajoinanga emthwakazi bajoyina kwalizapho you can't do that thing I always tell people ukuthi lingavota every Friday singafuna ukuba tribal siyadliwa ngamashona maningi so let's forget about the tribal uChabango nxa esizwa elamandla kaya form iparty yabo labo Wishman Ncube khona oko kutsho ukuthi kule problem yakhe lobithi ibehavior yabo apart from okunye their behavior yabo they can't be president those two guys and those are scouts lana amamissionary laba nabantu abadinga imali abafome phela yabo iparty benzima bethathe loChabango wayewabo behambe sikhokufeni into eziningi lesi mina Studio 7 into engicelayo kini ukuthi ulo umfana njengoba ngela platform ezibabhela lapha emlokhozayo na Studio 7 hambani every day libe lifonela uChanisa update abantu engathizizi limfonele update abantu lisitshele futhi uRuyali ukukhuluma ngani sibekwazi. That's when we can judge someone ngoba sisazi ukuthi kakulama platform yabo.
Studio 7 kanti kuye sakalani isitinkamile inkomo sikhiphe izinto zethu lingazikhulumi sifuna sikhulume sizwe ochabango labo yibo basebehlangane labo tentaib kufanele bebe ngabantu abahlanganayo belungisa izinto kungaba abantu behlupheke izimpakwangani baphandela bona. Sicela like ikhuza uchabango lo naye nalo ngiyokhansela abantu onikwa nguchabango engabonanga inkosi yakhona eyekhangeleyo ngilinganisile lapho ngathi liyazi ukuthi umuntu mangayetshontsha inkomo kayise usebhuku emthengiselo lecala ngusebhuku so linakuyekela umuntu nalolo ekhansela abantu enikwa nguchabango. Uchabango udodi angifuni ukufihla lokhu vele lapho ezingozi ufuna ukuthi kwanisizivele izikhali siyazithola kuwo amasoja. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp inombolo ezithi +1202465038. Kwezele Melika, umphathi ntambo wezomvikela wele Melika umnumzana Lloyd Austin ube lomhlangano leziphathamandla zakwele Israel izolo kumizamo yokwekethisa impi yale Israel Israel lamabutho eHamas. UAustin ukwele Israel lapho azama ukukhuthaza uhulumende walelo lizwe ukuthi angahlaseli isigaba seGaza mahlayana ngoba kusifa abantu makhaza abanengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Sibone ukuthi uNetanyahu ubeyekela iQatar ifakela iHamas izimali eziningi ezifika kama-millions amaningi. So khonapho uyabusudubeka la ukuthi okay kanti kuhamba njani sibili ngoba lapha bathi iHamas ayikho right but bona baletha iQatar ibanika izimali zokuthenga izibhamu lani for all this time and then sebe babulala in the second round. So ngikhanya ngantu akule confusion khonapho but siyakwazi ukuthi impilo iphele kufuna i two state solution kube le Palestine kube le Israel zihlalisane ndawonye side by side.
Umbuzo wami ukugcina ubona impi yakwele Israel ibangela na ukuthi elemelika lingaphi uncedo ele Ukraine?
Into ekhona ukuthi abantu abaningi abama Republicans abasembusazweni kaThesi kuCongress babona ukuthi banganika imali yokuthi iUkraine la iqhubeke ngomsebenzi uMongameli welizwe uJoe Biden uzawina ngoba it will be a good record on his rule bangayekela and then banike iIsrael ngoba iIsrael ngantu ayihambisana lama Republicans ikho abakufuna labo bathathe icredit yangkhona. So hayi izinto zepolitics ngamanye amalanga uzizwisisi ukuthi siqonde ngapi aziqedakali but sithemba ukuthi impi zonke lezi zizabe sesiphelile ngo-2024.
Lati siyabonga. Lo ke ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazo wele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni seOhio khona pha kwele Melika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Seziba ungene kukhetho lwe-by-election ephansi kwebandla le-CCC kungakhathalekile lokuthi abanye bakhe baxotshwa baze bathathe inyathelo elifanayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande, kodwa lingakhohlwa silazo ezinye ngo-half past 7 ntambama.